akhangelela ukubana umnumzana uBiden umongameli welizwe a-addresse i-opening night ye-DNC. Ngokubona kwami ngibona i-speech sakhe sizabe sizama ukubonisa imisebenzi yakhe ayenzileyo kwiminyaka leyo ngu-4 edlulileyo. Njengomuntu osebeka phansi intambo uzazama ngamandla wonke ukuthi abonise kakhulu ama-successes wabo.
Ngaphandle kokukhuluma ngalokho abakufezileyo bendawonye, yikuphi okunye esingakhangelela ukuthi umongameli angakukhuluma?
Uzaqala ukuthi akhulume ngo-Harris njengomsekeli wakhe, ezama ukutshela abantu ngokuphathisana kwabo. Ngenye indlela uzozama ukuthi show up uHarris atshela abantu ukuthi bebencedisana kukho konke okuhle abanelisileyo ukuthi bakwenze. Uzozama ukuthi atshela abantu ukuthi bebekwenza bonke ukwenzela ukuthi amnikeze naye i-history nama-achievements athile embusweni wabo. So ngiyazi akusoze kube lula kodwa-ke njengomuntu obeka phansi intambo ezibeka ngoba ecelwe ukuthi azibeke phansi intambo, ube ngumuntu obekhankasela naye ukuthi aqhubeke ngumongameli. Kodwa-ke hayi, sibone ukuthi uzoqakathekisa umbuso we-Democratic Party phambili lelizwe le-America okudlula izifiso zakhe yena umongameli.
Umnumzana Trump la ekhangelele ukuthi uza kuba ese-Pennsylvania namhlanje ekhuluma ngodaba lomnotho. Nxa sikhangela umkhankaso wokhetha lolu, libona
hayi, uTrump hayi, ngokubona kwami njalo ngibona engani usemuva kancane kuma-polls lapha. So i-pressure ikuye ukuthi i-message yakhe ithandwe ngabantu. Uzoba le-speech lapha futhi njalo ekhuluma ngezomnotho, ngoba ezomnotho yizo abantu abamkholwa kakhulu kuzo, nxa eyanelisile ukuhlala kuzo inkulumo zomnotho. Ayekele lokho okunye okubizwa ukuthiwa ama-personal attacks, lezinto nje ezifana lokucomplaina ngokuthi ukhetho aluluzayo warojwa kwathini. Mayefuna ukuwina lolu khetho kumele ahlale kumeseji. Imeseji yezomnotho, i-economy, yiyo abantu abamthemba ngayo, nalabo abangasima supporters akhe amakhulu. Nxa bebuzwa ukuthi umuntu ongaphatha ezomnotho kahle ngubani, iningi labo likholwa ukuthi phakathi kwabo babili uTrump noHarris, uTrump nguye ongani uhamba phambili ngokwethembeka kwezomnotho.